amagesi yike fika la.
Achithwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo 10 ahambe ngo 5 kwesikhathi kodwa hayi kwanamuhla hayi mani kungconywana.
Singathi ke kutshona khona kuncama agesi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba even la ma-business abanye vele sebevala ngoba kuphela business uzaqasha abantu. Bangayekileka ukusebenza ilanga lonke bashayise kungela magesi but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole kathi iprojectini loli lizwe ngokwalo liyafa nxa kwesileka ukuthi kube lamagesi izinto zonke zivela kahle.
Ezindlini-ke amafriji enoma enjani?
Akusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesi isikhathi ngoba siyaqeda abo 2 days engekho amagesi so kusho ukuthi kuyabe sekubonile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hayi sesonakalelwe sibile ezindlini lapha lamafriji ayafa ngoba uzayithiwilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwana.
Singathi-ke nxa sukhangela izithebo khonapho-ke Paul senzani selisenza imihwapha sokungani usekhaya yini?
Sesiphile ekhaya sibili ngoba sothiyebe sesidla imihwapha nxa uthe wenelise ukuthi uthenge manje kathi esanti sikhuluma ngaphasemqandeni so ngathi ufake lowo mhwapha ukuzibone kuza kuthathela isikhathi eside uqine usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so sesikwenzayo ukuthi sesiganela kiyo le imbhida labo khabili.
Pho kuyaphilela kunxa kunjani?
Kuphileke sibili kuthwalisa abantu nzima hayi sithwele nzima siba aloba umuyizo uzovakashela ngapha la ukuzabona kuyafisa ukubuyela ilanga lingakatshoni.
Singathi kulobunzima sibi?
Siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesiqhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisawazi okuyikho.
Pho lingaphuma njani esimeni lesi?
Ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababuthayo labo badonseleke emuva lekhatshana.